Yelo langa lithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma uactivity akade kufuze ukuthi kube yiactivity yedemocracy hey activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election i-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo yedemocracy uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-village ama-polling stations wonke ngu-2378 ukuthi sibone phela ukuthi umnangagwa i-52.6% leyo wayithola ngoba thina esikuphetheyo lesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungela ngitsho lo yedwa othokozayo pho uvotele mbani ngana ababesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasithengisayo ukuthi hhayi nanku isithengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo thina ezimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asina umbuso kazulu sinombuso wabalutshwana yikho ubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani yikho ubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo
sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na
hayi imithetho ngakhangela imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona abakuhulumende okhona bejezise ngayo kule bili le edlule kathesi eparliament ye-criminal law amendment okuthiwa i-patriotic bill abaningi bayibiza ngokuthi patriotic bill konke lokuyani ongakukhangela akubona ukuthi imithetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume
i-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukiswe abasakhulayo sibabona na ezimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe
abasakhulayo kathesi ungabakhangela ukuthi khona abasemthethweni abasemthethweni yekumakhoti bangaki kulapho obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabala lizwe o-Ostalos sikhuluma nje namhlanje ubesekhoti esiyaqinisiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni ngamba abasakhulayo nxa bengakwanisi ukuhlabela pho uzibuse wabo bamthola ngabo abasakhulayo bona nabo abana namsebenzi bakhuluma njani bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi abo bekwanisa ukuthi bephilise bevodwa bengathembi nge-political party kumbe ngabadala
kuyini esingakwenza njengezimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse
ukuthuthukisa uzibuse ezimbabwe ngazumalana nani sonke ukuthi izanu leli lizwe ngaso vande sabo okokuthi bona bangazitshela njengezanu ukuthi hhayi lapha senza umathanda kumbe lokuyani kwakukhulunywa ngusisi mthwangwa ukuthi fora nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambani empini lokho kayisikho ukuthi uze kwenzakathi leli lizwe ngaso lizwe labonina leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sisekuhosele ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebelokhu bevuphuluza inodo yaleli lizwe kwakuyisikhathi ukuthi amazimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.